Taba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Ntulikazi 2018 ngo Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting.
Sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi ngiwucela, kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC.
Umkhokheli womanyano owe-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, ukhuthaza abesadiki ukuba babize umhlangano wesiphangiphangi lo mgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Ilunga lemthwakazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulala central edala lephalamende kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukomishini ebona ngamalungelo oluntu. Owayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Barack Obama namhlanje wethule isifundo ngoMandela emkhosini weNelson Mandela Annual Lecture ongenwe zinkulungwane zabantu eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abomanyano abe-Southern African Development Community ukuba babize umhlangano ngesiphangiphangi lo mgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba kanye lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlaziya inkinga abakhala ngazo ngokuqutshwa kokhetho elizweni. UMavis Kama usethulela lolo daba.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni nethathele izindaba esigodlweni sebandla lakhe ele-MDCT eHarare, lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokho abakhonona ngakho ungasalungisiswanga. UChamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano ukuxazulula ukungezwano sekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance, iZEC lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always...
Sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi ngiwucela, kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC. Ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho. Ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance, okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labomanisipala bonke engibamelayo kwezokutholiswa okufunakalayo lapho kuqhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chikumba engala ukungena lomhlangano, sicela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yeZEC.
Utshele intatheli izindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 loluka-2013. Kwasekelwa yisikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa ngupresident Nelson Chamisa bathi bona hayi upresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe iZEC leZANU PF olungeke luphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU PF leZEC. Ngakho upresident uthi hayi ngalelo lami nilalela abantu abantu abazathi ukuthi kathi vele Isaac iqhasho ngubani yenza umsebenzi kabani bafuna Isaac elandele umthetho ikho lokho kade kutsho
uPresident uSibanda uthi sekukuzulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngeZack.
UPresident uthile wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa i-MDC Alliance kuvele ebantwini kuthiwa ngabantu. Watsho njalo ukuthi sibhizi kunje silalela uZuma sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngakho ngibona ngani akusukuzatshwala singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe ngelabantu lezinto eZimbabwe ayisilo likaJigumba ayisilo likamnangana.
Abe-MDC Alliance bathi banikeza abeZack kusiyaphela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabeZack. Abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo weZack uJustice Jigumba. Lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ilunga lemthokazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulawe central edale lephalamende kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukhomishin ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission mayelana lokungahlanzeki kwesitokisi senkamba yamapholisa e-ZRP Bulawayo Central Police Station. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba unkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngabotshwa ngoJanuwari ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile. Ema toilet i-flushing system ayisebenzi futhi lento yokuflasha yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena e-toilet asebenzise i-toilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyoflasha ngoba kuyakukhiyo izivalo. So into efana naleyo mina ngiyibona ngathi it's not good for a human beings.
Ndebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge-condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi yama-cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngendawo yangkhona ingcolile, ingcole ukungcola, izingubo zingcolile, kuyanuka vele ukuthi akusi condition engahlala umuntu. Ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetain kuma cells uyabe ungakathethi ukuthi unecala. Thola ukuthi kunabantu ababe be innocent. Kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubona isukuthi kungahlala abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Akhi Mhlanga laye uvumelane lonkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula.
Mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela ama-sales ayona ngaba kuhlala inyamazana hatha abantu. Sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngihulumende lesihluku ongananzelela impila kahle zabantu ngoba nxa uyabopha umuntu umfake kuma cells ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi. Angiboni ukuthi uyabo vele ulenhliziyo labantu bakithi. Abantu bakithi baphuma sebegula sebelama TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo akuklinwa. I-flushing system iphakathi iphandle kwama cells. Ngakho uma omunye engasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhathi sabo. Sibona lokhu kuluncindezelo olwenziwa nguhulumende wakithi.
olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapolisa ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulunyise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke
system into abangenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bazitshele ukuthi indaba leyana indawo leyana ngiyabo sibani pho ke soon and very soon sizabona ukuthi as justice will begin to take its course labo bazoba ngama-candidates ngikhona ngale balomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba yindawo ekhwanisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally so again mase sikhangele indaba ye-human rights commission we are having a tendency yokuba lama commissions which are toothless ama commissions lawa lapho kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili sibili kabakhanye phela indaba leyo isondawo yentsha the commissions have been there and across the country I can assure you this is the situation
iningi labantu bayayisola indawo egcinwa iziboshwa enkambeni yebulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga bethi amalungelo eziboshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, msakazo omuhle. Mina ngingu Mike Hobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 18 ntambama. Namhlanje siphaba sakhulayo ithuba lokukhankasela ukuthola itekelo kanye lokuqinisa inkuthazo yabo yokuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe kungeladlakela. Libona ngani ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula na? Ngena kuhlelo uzikhulumele imbono yakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Barack Obama lamhla wethulwe isifundo ngoMandela emkhosini weMandela weNelson Mandela Annual Lecture ongena izinkulungwane zabantu eJohannesburg uBenedict Nhlapo usipha lolo daba.
Enkulumeni yakhe umnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi yikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayilwiswa ngumuyi uMandela. Uthe kulo fakazi wokuthi luyanda ubandlululo kokuqela kwele South Africa leMelika. Obama ukhuthaza inkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
UMadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe echiya isikhundla sokuba ngumongameli.
UObama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kwemelika eMiddle East leminye imikuba yamazwe abalisa iRussia leChina esithi izinto kufuze ziqatshelwe. Ubuye wethula isixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezombusazwe zokwethusela abantu ukugumula abantu emsebenzini konke kusenzeka ngendlela elesiqube esikhulu.
Ngiyakholelwa kuphupho lukaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eyeme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa nguNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kamnumzana Obama. Umelwe MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi kunenge okumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzokuthi fahla ngeZimbabwe. Noma kungasenzakalanga lokho kodwa ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse. Isikhathi sikabhuti omdala siphelile.
Langamazwi agcizelelwe ngunobhala webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabena.
inkulumele sisindo ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo kwinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge umnumzana Obama sithi kunenge akwenzileyo okuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Sokusele amaviki phose amabili ukuthi kwenziwe ukhetho kweZimbabwe. Imikhankaso isifike kuzinga eliphezulu. Umanyano we-MTC Alliance uqhubeka uloke ukonona ngendlela ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission olufuna ukuqhuba ngayo lolu khetho. Amanye amamandla awala mikhankaso ebonakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Intatheli izindaba yeStudio 7 uChris Gande useHarare ake sikhulume la isike sizwe ukuthi kuhamba njani kuna ngaleke eHarare. Baba Gande kunjani?
Yaphila baba Dube kunjani?
Ya siyaphila kakhulu sizokuthola sibe kuyaqanda sibe kumali sayizibaba.
Ah kakhulu kakhulu lapha eHarare kuyavanda sibili hayi kuyagodola ukuthi kuba abanye abazingezomkhathi bathi bona akukhanya sokuleminyaka kwagodola kwaba lama degrees angaka aphansi kakhulu.
Ye kodwa kwezokhetho kuyachisa kakhulu eh?
Ah kuyachisa kakhulu kodwa ke akuchisi ngendlela obungayikhangelela ikakhulu nqa ukhangela ukubana kulaba zancintisa abaningi okungaze kubonakale kumbali yelizwe baningi kakhulu kodwa imikhankaso yabo ngani ithelwe ngamanzi kancane. Abanye bebesithi ngumqando kodwa hayi abanye bathi kukhanya yimali. Ayikhanya imikhankaso ungabhodabhoda nje phakathi lapha edolobheni ubona amaphethana nje amalutshwana atshengisa ikakhulu awe-MDC akamnumzana Tsamisa nakamongameli Emmerson Mnangagwa abanye ungani vela bakho.
Kodwa so ukhetho nxa sikhangele ulukhulu ngaqhutshwa njani nxa sikhangele khona ukuthi abantu akulabudlova obenzakalayo kumbe ubudlwangudlwangu.
Yeye kakhulu lakho labo bayavuma sike saxoxa labe abamabandla aphikisayo hayi labo bayavuma ukuba hayi ukhetho lolu lungani lwehlukene leminye iminyaka nganxa nje izolo bekuthiwa emhlanganweni wokukhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga kuthiwa khona kubonakale amasotsha amaningi okungaze kubonakale endaweni enjalo ikakhulu nxa kukhankaswa edolobheni le Highfields ukuthi babone nje akuthiwa ama trucks kade maningi okumangalisa abathi bona hayi lokhu kubayithusile kakhulu.
Yezu akuthiwa ke umanyano we-MTC Alliance ukhala nge-postal balloting njalo ke uthi sokumele bayisadikhi bathini sibili nxa ungasitshaki njengamafutshane.
Yeye Dube bengikhona emhlanganweni kamongameli webandla umnumzana Tsamisa ekhala ngodaba lonalona kodwa sithe simbuza thina ukuthi hawo manje nxa kungenziwanga lokho olifuna kwenze khona lokho kokuthi balubone i-ballot paper lokuthi lidindwe umbali bazakwenzani hayi kukhanya impendulo yakhona hayi ayicazi kahle ngokuthi ngakwelinye ngapho uthi hayi sizaqhubeka ngokhetho kodwa ungamlalelisisa ngapho ukuthi yena hayi ukhetho lungenziwa.
Ye umuzwa wami wokugcina ngokuthi sizokuthiwa kusasa kule ngxoxo mpikiswano eyenziwa iStudio 7 nakusiyela ngakho.
Ye Dube kusasa kule ngxoxo mpikiswano ezenziwa zintatheli zindaba zihlaziya udaba lonalolu lokhetho luzahlaziywa e-embassy kodwa ke abantu bonke abayenelisa ukuthi balandele impikiswano le itself ikhitshwa ngaloko kuthiwa yi-live ngesikhiwa ku-YouTube da kuzo zonke inkundla ze VOA, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, VOA Shona.
Ye, kodwa ke nxa ungavalisa abalaleli sibili ngabatshela ukuthi kungani ukhetho luhamba ngemfanelo kumbe luyaqhugezela nje.
Hayi, mina ngathi ke ukhetho luhamba ngemfanelo ngoba nxa sikhangela abezomthetho bathi konke okwenzakalayo kukhanya kwenziwa ngomthetho lanxa ke okufana lokuthi abaphikisayo laba bathi babone iphepha ukuthi lidindwe ngaphi lokuthi linjani konke lokho ngezomthetho sikhangela umthetho ngokwakho bathi khona hayi akukho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke eHarare ulale kahle mfowethu.
Hayi, lathi sibonge.
Sisoya kakhulu lo ke nguChris Gande esiqofelaye esecinwani eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Singaphutwa ingxoxo mpikiswano esinethulela yona ngezokhetho kusasa kusukela ngo past 10 ekuseni kusiya ngo 12 emini. Intethele izindaba zizizabe zidlala ingqondo ngokhetho lweZimbabwe kunxoxo mpikiswano yethu eye Reporters Round Table Series. Ngaphansi kwesihloko esithi Setting the Record Straight, Understanding 2018 Elections. Sizalethulela ingxoxo mpikiswano enkundleni yokukhulumisana yobulenjini Facebook ekhasini le VOA Ndebele, VOA Shona kanye le VOA Studio 7. Lo ngumsakazo we Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Washington DC. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Amazwe omanyano we-European Union alobelane isivumelwano sokuthengiselana leJapan. Lesi sivumelwano silotshwe esigodlweni seJapan eTokyo yinhloko kahulumende yalelo lizwe uShinzo Abe lomkhokeli owe-European Council uDonald Tusk lokhokela i-European Commission uJean-Claude Juncker. Amazwe akuzwekazi le-Europe asele ebambe owangaphansi ngamazwi kamongameli Donald Trump weMelika oqinisa ubudlelwano leRussia ngemva kokuhlangana lomongameli Vladimir Putin besithi kungaba ingozi enkulu kwezomvikela. Ukuthengiselana kwemali yohlobo lwama-United States dollars aweMelika emphakathini kuyaqhubeka elizweni lanxa usibalikhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja ebikwa esithi uhulumende usekhweze inani lemali ayitshala kumnotho welizwe yokuqeda lolu hlupho. Usithandekile Mhlanga usethulela lolu daba.
Umnumzana Manguja ubikwa esithi uhulumende ufake amadola ayizigidi ezilikhulu lengxenye yalo i-$150 million umnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bengasayithenge emkambo wensitha. Kodwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansila weTsivarasekwa eHarare engowebandla leMDCT, uthi lokhu akusoze kusebenze.
I-black market and kayisoze isuke until sebelungisise kakuhle ngoba ukufaka abakwenzayo imali leyo vele kayibonakali ebantwini bonke, ibonakala kubo bodwa. Bona abathatha izimali bezingenisa futhi ku-black market bezithengisa nyama-ekokhesi lokwezindlela ezinjalo.
Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana David Ndlovu wakoBulawayo engowebandla leZANU-PF.
Kuya kuza kwehlula kuba umuntu engathola i-forex market uyahlaphumela engabantu belizwe ayekwenza imali eningi. So I should isebenza abantu belizwe ngoba as long as sizama ukusebenzisa i-US dollars internally ukuthi siyisebenzise locally la izakwehlula ngoba abantu bonke nabangaphandle kwelizwe omunye azisukela e-South Africa sikathatha ama-US dollars ezimbabwe athi mahambe ibe khona.
Ukansela Hadebe uthi uhlupho lokuswelakala kwemali luhlupha abantu makhaza lunothise abenelisa ukufinyelela imali.
Akunancedo abalinika kuzakhamizi ngoba imali lezo vele kazifiki kuzakamizi zicinela kubo bona bodwa laba abazana lanaba kuhulumende abathatha izimali besiya zithengisa ku-black market ngendlela zama-ecogage. Thina manje uma sikampena vele sizakamizi ukuthi ukulunga kwendaba yemali kuzalunga uJamisa kuphela angangena, angaba kuhulumende engu-president konke okunye abakukhangelayo abatsala ngakho vele kuzalunga ngaleso sikhathi.
Umnumzana Ndlovu uthi ngabe amabhanga ayakhweza inani lemali enikwa abantu ngelanga.
Udaba lwemali lenziwa kuhle. Abantu bavukile ama-banks each and every day besiya from $30 to $50. Njenge-budget zapendiyosta i-maximum is $50 ngeviki. Kutho ukuthi each and every week kufanele ngihambe nge-bank ngiyelayina. Kanti ngabe sithi i-maximum i-$200 ngiyahamba kanye ngisabuye le-bank. Njalo abanye bathi bengazuza imali yabe bebe lenhlanhla bezule ama-US bahamba ziwathengisa ku-black market ayenathatha amabhomu. Yiyo kwenza i-rate ikhwele ngoba ama-US amalutshwane yakwazi nakule sikhathi sithi kuyenza kuwela ama-price. akwele. So the mbeyo sitola, sitola wala kuma few individuals abale chance, abale privilege yoku pia maye sitola ze bank.
Ingweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthi udaba lolu lungalungiswa ngokuqeda inkohlakalo kuhulumende.
Kuzabafunde corruption, kuzothatha omunye umuntu ovele isini yakho nangale reserve bank, who makes imali yakhe ya corruption vele. Influence ibukuze namarent elokho ngokufaka ezakhe imali. So you cannot solve that problem kune corruption elizweni. Uyakhumbula ngesikhathi kulokuxabane ulo umnangagwa nomgaba, I think it was towards coup, umgaba wayephumele amaprice asare kukhwela, and the accusation from G40 was it was being influenced by him. By Iloku in a course. So there is a way abantu abakwenza ukuthi izinto lezi zingabindi formula for stability, and that as long as there is that thing, corruption, opposition, selfish and political problems and that absence of support from the international community and things like that, these problems will always be there. Singena mali yethu ethi thina ele value yayo with backing ye political goodwill, we cannot solve this problem.
Kodwa umnumzana Mangudi awusola amabhanga esithi yiwo agogodlela imali endaweni yokuthi ayinike umphakathi. NginguSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Isaias Afwerki owakwele Eritrea, lo mkhokheli welizwe leEthiopia umnumzana Abiy Ahmed, mhlaka 9 Ntulikazi balobelane isivumelwano sokukhumisana umlotha. Kulandela iminyaka engamajumi amabili yokulwisana kubangwa umngcelelo kunye okujiyeneyo. Amazwe la ayedlelana kahle kusukela ngomnyaka ka-1993 kulandela isikhathi ilizwe le-Eritrea lithola uzibuse. Kodwa ke lokhu kwaguquka ngomnyaka ka-1998 kulandela ukuxabana kwenkokheli yelizwe leli ngodaba lomngcele. Abantu abedlula inkulungwana ezingamajumi ayisitshiyangalombili sebafa ngenxa yokulwisana kwamazwe la. Loba nje ukulwisana lokhu kwama ngomnyaka ka-2000 amazwe la aqhubekela phambili elamabutho ayethobelene kubangwa umngcele. Ukukhulumisana umlotha kuqakathekile kakhulu phakathi kwamazwe la, ngoba ele-Eritrea liyenelisa ukuthola elikufisayo elwandle lwe-Red Sea endaweni ezimbili ezibalisa i-Asabo leMasawa. Indawo lezi zilabantu abaningi kakhulu abathenga bethengiselana impahla etshiyeneyo, njalo kulomkhandlo wamanzi we-Suez Canal wenza ukuthi kufinyelelwe umhlubulo wezwekazi le-Europe kanye lamazwe asempumalanga. Ilizwe leMelika lithi lamukela kakhulu ukulobelana isivumelwano okwenziwe lilizwe le-Ethiopia lele-Eritrea. EleMelika lithi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la athuthuke ngemfanelo. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Singalehlukani wathi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Umkhokhelo womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abesadik ukuba benze umhlangano wesiphangiphangi lomgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho e-ZEC. Wayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama namhla wethule isifundo ngoMandela emkhosini weMandela annual lecture owenzelwe kwele South Africa. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olubalisayo uNkip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.